uhlupho lokusilela kwamafutha kwenkampani kaZupco luhle lwakhanya ebuseni bekule ndwendwe ezinde abantu beswela izimota zokuthi bahambe edolobheni besiya emsebenzini etshiyetshiyeneyo ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo. Khonokho ke kuvele kwaveza ukuthi uhlupho lwe-monopoly esihlala sikhuluma ngalo lubangelani ngenxa yokuthi uZupco yena wehlulekile ukuthi athole amafutha kumadepho akhe ngesikhathi esifaneleyo, ngoba siyakwazi ukuthi uZupco uthela egarajini eliyabe liphakathi kocingo lwakhe, kodwa amanye amagaraji abe la ifuel, kodwa ngenxa yokuthi bona kumele bathele lapho kumele bathele khona ezindaweni zabo kubangele lolo dubo ke indwendwe nasezisiba zinenge. Kodwa ke izimoto ezincane lezi ezabe zisiya kibona uveve kibonkulumane lakwezinye indawo bezigijima zithwala abantu, okutshengisela ukuthi amagalaji amanye alayifuweli. Khonokhana ke kusitshengisa sobala ukuthi imonopoly esihlala sikhuluma ngayo ibangelani. Imonopoly yikuthi ikhampani ethile ibe yiyo yodwa evunyelwe ukuthi yenze umsebenzi othile. Khonokhana ke sokusivezele sobala ukuthi uZupco kungaswelakala amafutha okuhambisa abantu bahlangana lohlupho olunjengalolu abahlangane namhlanje.
Ukusilela kwezimota ezithwala abantu ngenxa yokuvalwa kwamakhombi nguhulumende kunjani kulezi nsuku?
Udubo lokusilela kwezimoto ezinye ngaphandle kukaZupco lokhu lusiyalo siyaphambili, qhubekela phambili. Amapholisa akafuni kubona lapho kudlule khona lezi zimoto ezincane lamakhombi la ayevele esebenza, okubangela ukuthi kugcine sokugijinyiswana sokuyigundwane lekati kungavele kubonakala ukuthi izimoto lezi ezinye sezithwala abantu zibasa ezindaweni ezitshiyeneyo. Ama-roadblock akhona ayesabeka idolobho lonke, kabafuni ukuthi babone izimoto lezi ezincane ama-underfit kumbe amakhombi lawa ombayiwa labo city transit leminyi imchova ezilong bengekho under ibhana kaZupco, kabafuni labo uyibona emgwaqweni. Khonokhana ke kubangela ukuthi nxa sokuthe kwaba lo dubo olunyawana namhlanje lolo lokuthi uZupco kabonakala emgwaqweni nxa yokusela kwamafutha, abantu basuka bathwala nzima kakhulu. Kungayisiki ukuthi amagaraji wonke kawala mafutha ngenxa yokuthi uZupco yena nguye egarajini lakhe ongazange athola amafutha ngesikhathi esifaneleyo. Sokubangela ukuthi abantu ke bagcine nxa sebethe bathola izimoto ezingabahambisi ezinye sezingabacharge sezibathatha imali eziphezulu kakhulu, bagcina bephuzile ukufika emsebenzini, abanye sebethola nzima abufika ezikolo abantwana besikolo. Khonokhana ke ludubo olubangelwa yimonopoly esihlala sixoxa ngayo ukuthi kayiqondanga ngenxa yokuthi namhlanje ke uZupco uwehlelwe luhlupho lokuthi amafutha asilela. Sokusitsho ukuthi wonke umuntu sokumele azwe ubuhlungu obuziwe nguZupco, yiyo ke imonopoly lobuyuba esihlala sikhuluma ngayo.